Good evening, this is Jonga Kandemiri.
And I'm Chris Kande. Good night.
La Studio 7 ngomvulo mhlaka 27 kuNtulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamkela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kakutsho ukuthi nxa sithi khona no reforms no elections kakusayi kulations siyakhankasa njengebandla le-MDC ukuthi ZANU-PF ifande leyo mfo ukwenzela ukuthi sithole olukhetho olungasoze luthandabuze nangubani uma esizwa impumela yakhona.
Umongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usebhodabhode elizwe lonke ekhankasa esithi nxa kungela nguquko ezakwenziwa emithethweni yokhetho akuyiwa ukuyavota emkhankasweni owaphiwa igama lokuthi no reforms no elections.
Ngiyathaba kakhulu ukuthi idale litshengise kakhulu ukuthi lona liyalalela okuthiwo yisekelo sombuso welizwe ukuthi manxa abantu bangafikisa ama-hours akwana ukufika 48 bafuze baphunyiswe lapho ababevalelwe khona baphiwe i-freedom yabo.
Umthethwandaba kamantshi eHarare ukhulula inkokheli yezintathu zenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ngoba uhulumente esephula isisekelo sombuso ngokuzigcina ezandleni zamapholisa okwesikhathi esedlula insuku ezimbili zingamiswanga phambi komthethwandaba. Wezempilakahle lamuhla, inhlolisiso esanda ukwenziwa ngokumemetheka komkhuhlane wofuba owe-TB uveza ukuthi baningi abantu abahlezi lalo umkhuhlane bengakwazi. Sonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Umongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usebhodabhode elizwe lonke ekhankasa esithi nxa kungela nguquko ezakwenziwa emthethweni yokhetho akuyiwa ukuyavota. Umkhankaso lo waphiwa igama lokuthi no reforms no elections wasetshenziswa kukhetho lwama-by elections ngenyanga kaNhlangula lapho ibandla leZANU-PF elazenzela intando lathaphuza izihlalo zonke ezilitshumi lane ngoba amacele wonke e-MDC engaphathekanga kukhetho. Kodwa iziphathamandla zebandla likamnumzana Tsvangirai zitshele iStudio 7 ukuthi zilungiselela ukhetho lukamnyaka ka-2008. Unobhala jikelele we-MDCT umnumzana Douglas Monzora utshele Studio 7 ukuthi bazangena kukhetho luka-2018. Lokhu kugcizekelelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leli, unkosazana Thabita Khumalo.
Thina sithi kumele kube lenguquko nxa kusiya kukhetho, sikhangelela udaba lwama-voters roll, sikhangelela i-voter registration labo-biometric voters roll. Kakutsho ukuthi nxa sithi khona no reforms no elections kakusayi kulations siyakhankasa njengebandla le-MDC ukuthi ZANU-PF ifange leyo mfo ukwenzela ukuthi sithole olukhetho olungasoze luthandabuze nangubani uma esizwa impumela yakhona. Ngoba sonke siyazi ukuthi kathesi iZANU yenza ubuqili and indlela eyenza ngayo ubuqili isivezwe sobala. Singakhangela iveki kubomakarawu yama-by-elections lines leyo sokukhombisile ukuthi vele benzani. So thina njengebandla le-MDC sibhizi siyakhankasa ukuthi sithole ama-reforms wona lawo ukuthi silungiselele ukuthi siyezikhetho.
Asithi ama-reforms wona lawa kabanga khona akula kuguquka okukhona lizenza njani?
Lo mbuzo obuzayo ngicela ungivuze ngo-2018 kwaze sifika ku-2018 sasenza kuphendula khona ngoba thina we are prisoners of hope and sineqinisa lokuthi khona sizakhankasa kuzalunga ngoba sonke siyazi ukuthi ngo-2008 sisiya kukhetho saphuma kukhetho sikhitshwa yikonoko ukuthi abantu babetshaywa bebulayo bethunjwa singababoni. So ngicela ungivuze ngase sifika ku-2018.
Asikhangele wona amalungiselelo ahamba njani njengoba lisithi liyalungiselela ukhetho?
Amalungiselelo sivele ngiyakuthemba ukuba bonke president wethu babutsangirayi ubodana ngeZimbabwe yonke esazisa uZulu ukuthi uthole nxa isikhona no reforms no election ukuthi abantu sihlangane njani senzweni into eqakathekileyo ukuthi uZulu mina abone ukuthi laba abangarejistanga njengama-voters bahambe bayarejista njengama-voters laba abaxotshwayo basaziswe ukwenzela ukuthi siyefikisa lolu daba ukuthi abantu bayaxotshwa abanye kabaxotshwa.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT obekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Ukusenjalo ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi ibandla le-MDCT kumele liqale lichasisele uZulu obala ukuthi kanti vele kuyini abafuna ukuthi kulungisiswe bengakayi kukhetho.
Ngoba bekudingeka ukuthi bacacise kakuhle ukuthi wapi ukuze abantu bazi ukuthi mase kuthe kwalungiswa kulungisweni osekubajabulisa. Kodwa kahle kahle kuyabe kudingakala ukuthi abantu mabezathatha isinqumo esinjengalesi bakwazi ukuthi ithuba akade bengalisebenzisa ledlula ukuthi ngalesi sikhathi kusiyafika u-2018 kuzobuya kutholakala ithuba elinjengalelela likhona ngesikhathi se-GNU akucaci kahle ngoba kuyini abazobe sebekwenzile abehle ukwenza ngesikhathi se-GNU abazokufeza kungakafiki u-2018.
Bathi bona balethemba lokuthi vele kuyaba sekulungile njalo abakudingi ukuthi kona kuzalungiswa njani ngani ngasiphi isikhathi kodwa abakwaziyo ukuthi kuyaba sekukhona.
Ye kuhle ukuthi abantu baziphele kodwa mina ngibona sengathi ngabantu abenza into bengayicabanganga. Ngiyasola futhi ukuthi laso isiviko sokuthi asingene ekhethwe ngenxa ukuthi kulenguquko ezithile ezidinge ukuthi sibe khona kudaba lokhetho bekuyisiviko nje somuntu othe mayesuka ekwehlulweni kukhetho lika-2013 ubesagcwela amanxeba evuvukile umzimba obuhlungu engafuni ukuthi ahambe ayoyangeka futhi ngokuyadliwa. So bacabanga ukuthi bazobe lawo manxeba lezilonda sezipholile ngo-2018 yikho kumele bakutshela abantu ukuthi hayi sicabanga ukuthi siyabe sesiphumulile ekuyangekeni lokhana esasuka kukho ngo-2018 sizabe sesilo mkhondo omutsha sicabanga ukuthi nathi siyabe sesizwa ngcono ekuqinisweni phela kungamanga ukuthi ngomkhuleko nje kuphela kungekho kwenhle i-politics phela le akulona i-church kuzoguquka izinto ziziguqukele zodwa ngaphansi kombuso wezano. Angazi ukuthi bakhuluma ngezane yaziwa yimi kumbe baleyabizana abalaye engqondweni.
Umnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umthethwandaba kamantshi eHarare unqume ukuthi uhulumende akhulule inkokheli ezintathu ezenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ebalisa umnumzana Mfundo Mlilo, Nixon Nyikatsinyo kanye lomnumzana Jack Frey ngoba esephula isisekelo sombuso ngokubagcina besezandleni zamapholisa okwesikhathi esedlula insuku ezimbili bengamiswanga phambi komthethwandaba. Intathe ezindaba ethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umantshi umnumzana Thendai Mawe uphele sisinqumo edale lamhle mini kudaba lokubotshwa kwabathathu ababalisa obona ngezokuqhutshwa komsebenzi ku-Crisis Coalition in Zimbabwe, umnumzana Nixon Nyikatsinyo, umqondisi we-Combined Harare Residents Association umnumzana Mfundo Mlilo kanye lomgcinisihlalo we-Occupy Africa Unity Square umnumzana Dirk Frey. Uthi uthethe lesi sinqumo ngemva kokubona kungela sizathu sokuba bengaze bakhululwa njengoba isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuba ababothiweyo kumele bamiswe phambi komthethwandaba amahola angamachumi amane lasichiya galombili engakedluli. Lesi sinqumo siza ngemva kokuba igqwetha labathathu laba umnumzana Gift Mthisi likhalaze ukuba akula sizathu sokube lokhe begciniwe ezandleni zamapolisa njengoba isikhathi sokuthi bamiswe phambi komthethwandaba bese dlule. Inkokheli zenhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu bezikhona edale likaMantshi ukuzosekela abavalelweyo ezibalisa eyeChitungwiza Residence Trust, Chitrest, uMnumzana Mavelas Khumalo otshengise ukusijabulela lesi sinqumo.
Mina ngiyathaba kakhulu njengomuntu olwela amalungelo abantu. Ngiyathaba kakhulu ukuthi idale litshengise kakhulu ukuthi lona liyalalela okuthiwo yisekelo sombuso welizwe ukuthi manxa abantu bangafikisa ama-hours akwana ukufika 48 bafuze baphunyiswe lapho ababevalelwe khona baphiwe i-freedom yabo kumbe i-liberty yabo.
Kodwa uKhumalo uthi udaniswa yikwenza kwahulumende lapho umtshutshisi etshengise uqholoza lanxa isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuba umuntu kumele asiwe edale lawo mahola abethiweyo engakedluli.
Labo akade bemelele istate kade sebefuna ukuthatha umthetho bewufaka ezandleni zabo, kodwa sithi hayi kufuze abantu sisebenzise umthetho oyedwa silandela ukuthi umthetho uJohn.
Abathathu laba babotshwe ngomgqibelo ngesikhathi beyesekela abanye babo abavalelwe ngolwesihlanu ngesikhathi beyebona inkokheli ye-National Vendors Union of Zimbabwe khona bezabizwa edale ngamasamanisi besetheswa umlandu wokubuthana endaweni engavunyelwayo. Inkokheli yeNavuz abakade beyibona ngolwesihlanu ibalisa umgcini sihlalo weNavuz uStenrick Zorgwadza, umqondisi wayo uMnumzana Samuel Wadzai kanye lobona ngezokuqhutshwa kwenhlelo unkosazana Lucy Makunde. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Kusenjalo uKhansela Mlando Ncubeka Ward 1 enzekini yedolobho lakwaBulawayo uthi ikhansela yakhe isilolonga amalungiselelo okuthi abathengisa ezitaladini kuleli dolobho bayisebenzela endaweni ezintsha okuzagcizelelwa isinqumo esizaphuma emhlanganweni omkhulu we-full council meeting ngeviki ezayo.
Sesise esigabeni sokuthi bahlalisana phansi namavenda basebesithengisa apho bafisa ukuya khona. Nathi sesibatshengisa apho esifuna ukuthi baye khona njenge-council okwakathesi esimelele ukuthi i-full council eyi-supreme board ehlale ekuqaleni kwenyanga ihlale i-approve sebehanjiswa ngabantu benkosi lapho kumele bekho.
Indawo lezo lalibatshengisa zona zingaphi kwedolobho?
Ziphakathi kwedolobho sikule CBD, akukho zilutshwana nje ezingaphandle. Ezangaphandle eziningi ngakhona yibo futhi amavenda abaebeziphilezi ama-complex entumbani, complex enkulumane, izindawo azikhethileyo zilapho kuphithizela khona abantu.
Lazizuza njani njenge-council njengoba sibona ukuthi kwezinye indawo ezinjengeHarare yikho lapho abazama khona ukuthi abantu bebaphumule?
Into eyenzakalayo ukuthi kungavele kube lokungazwanani kumbe lokufihlelana kokusebenza phakathi kwabathengisayo nabaphethe idolobho, yikho kuba khona le ngxakangxoza. Kodwa thina kuvele kuqalisa khona kwaBulawayo vele sila i-department eyavela yasungulwa ezendini edilale lezikhalazo zamavela okuthi bayahlangana nje ledilele lama-officers ze-council emva kwesikhathanyana nje isikhatha njine kungaqalisa into kwamphathi intambo yokukhipha abantu bebevele bengabantu ade behlangana nje belungisa iindaba zangkhona.
Alikhangeleli ukuthi kuzaba le ngxabangxoza lapho abanye bengafuni ukuya lapho okuthiwa bayikhona?
Into ezenzakala ingxabangxoza izaba khona vele ukuthi yazi umuntu ngumuntu. Kodwa sesikhulumile laba ngoba abaningi kwaBulawayo ama-vendors alama-associations abo, so inhlanganiso zabo zenezo isikhaya lethi zizasincedisa ngendlela ephakemeyo. Kodwa hhayi bona kukhanya ingani bayazwisisa wona lawa ama-vendor angikhona bengesabi njengabaphatha intambo bedolobho sizobakhangela ngendlela ephakemeyo nabo bayazi. And I think umphatha intambo uChombo yena ngakwakhe engakhitshwa wakutsho mpela ukuthi hhayi kwaBulawayo kungani kulokuhlele. So siyakwazi abantu bakubulawa njalo siyathemba bazayenza ngokuhleleka okukhulu.
Lo uKhansela Mlando Ncubeka Ward 1 kwaBulawayo bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela umkhankaso we-MDCT olesihloko esithi No Reforms No Elections Thumelani text message unombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Barack Obama wele Melika uthi ilizwe lakhe lele Ethiopia alobudlelwano obuqinileyo enhlelweni eziningi, kodwa ukhuthaza uhulumende walelo lizwe ukuthi avumele ukusebenza kuhle kwentatheli izindaba zikhululekile kanye lamabandla ezombusazwe aphikisayo. Emhlanganweni lentatheli izindaba, inhloko kahulumende Ethiopia umnumzana Haile Mariam Desalegn laye u-Obama bancome ukuthuthuka okwenza inotho yale Ethiopia kanye lokuncedisa empini labeqembu labalwa becatsha abe-Al-Shabaab. Inani lasebefele ekudubukeni webhomba elithiwe ehoteleni ye-Jazeera Palace eMogadishu kwele Somalia lidubuke izolo ngesonto selifike kwabalitshumi lathoba minembili. Leli bhomba lithiwe ngabalwa becatsha abe-Al-Shabaab. Inhlanganiso ekhankasela ukuqhutshwa kokhetho ngendlela esuthisayo iZimbabwe Election Support Network iZESNI ithi kuningi okusamele kulungiswe kundaba zokhetho okugoqela ukususwa kwamapholisa phakathi kwalapho okuvotelwa khona ukuze abantu bezizwe bekhululekile. Embikweni ewethulela muhla ngemva kokubona ngokuqhutshwa kwe-by-election yeMuthi West ngeviki edluleyo, inhlanganiso le ithi ukuba khona kwamapholisa lokho kwethusa abanye abantu becine bevota besesaba. IZESNI ithi njalo inanzelele ukuthi abantu abakade bedinga ukuncediswa ukuvota eMuthi bebengabaningi kakhulu. Ngalokho ithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ivumele inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zifundise abantu ngendaba zokuvota. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla seZESNI umnumzana Ndodana Ndlovu wasichazisela okuningi ngalolu daba.
Okokuqala okuqakathekileyo futhi bengingakutsho lapha ukuthi abantu laba abancediswayo abancedisa ukuvota bakhanya lokhu besanda, and kuyasethusa ukuthi indawo zesanda ngoba siyananzelela eMuthi lapha i-polling station inye ngayinye phethe kuphetheni kokuqhuba ukhetho yokutholakala ukuthi on average kulabantu about 25 ababencedisile. Sise sizibuza ukuthi kathi kuyini okwenzakalayo kahle. Sinanzelele njalo ukuthi mhlawumbe lokhu kungabe kubangelwa ukuthi uhlelo lokufundisa abantu ngokuvota esithi voter education engxenye kungabe kulokunye okungaqondanga kukho kumbe kulokunye okungahanjiswa kahle. Yikho siyakhuthaza kakhulu izekhi labanye babasebenza kundaba zokhetho ukubana ngaba abambisana ukuze sizame ukuthi sinqobe lokhu kuncediswa, ngoba nxa abantu sebencediswa vele ekhethweni abusela lokwanisa ukuthi yi-secret of the ballot. Okunye njalo esikunanzelelayo ukuthi ama-political parties afanele ukubana afake abantu babo izinhloli zabo ezibakhangelelayo ukuthi ukhetho luhamba njani. But kuma-by-election amaningi kakhulu nale yeMuthi layo sinanzelela ukuthi ama-political parties kawenelisi ukufaka izinhloli zawo, okwenza ukuthi kube nzima ukuthi bazi ukuthi pho kumele kwenziweni. Kodwa siyananzelela ukuthi hayi, iZANU-P F iyenelisa sele ukuthi ku-polling station inye ngayinye bafake ama-polling agent lawo.
Kundaba zodlakela ke lokwethuselwa kwabantu,
njengoba kade sisho udlakela lonolu luyahlupha ngoba esikhathini esiningi kade kalusacacanga ukuthi lubona kathi nangwana mbe umuntu uyachaya kumbe uyethuselwa. Kodwa kwesinye isikhathi nxa ukhangela ikakhulu abantu bona abancediswayo yikho lapho ucinisa ubona khona ukuthi mhlawumbe lapha kulokwethuselwana okuningi kakhulu la indaba abantu abaningi befisa okuncedisa. Uba umuntu kunayesesaba ukwenza ulutho ethuselwe ulakho ukuthi ayezinto ezinjalo. Nokuthi mhlawumbe uhlelo olokufundisa abantu ukuvota esikhathini esiningi izifundo zangikhona ngicabanga ukuthi ziyahlolisiswa zikhangelisiswa ikakhulu izethi nabanye bayo ukuze babone ukuthi zinginqabela njani ukwethuselwa lokhu.
Umnumzana Ndodana Ndlovu yisiphathamandla senhlanganiso ekhankasela ukuqhutshwa kokhetho ngendlela esothisekayo iZimbabwe Election Support Network. Wezempila kahle lamuhla inhlolisiso esanda okwenziwa ngokumemetheka kwomkhuhlane wofuba oTB iveza ukuthi banengi abantu abahlezi lalomkhuhlane bengakwazi ukuthi balawo abanye bengelazo lezitshengiselo zawo. Lokho kuvezwe ngeyinye inhlanganiso ekhangela lomkhuhlane kanye leminye yamaphaphu. Unothando Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ye-International Union Against Tuberculosis and Lung Disease ithi umkhuhlane wofuba ngomunye omele uliswane lawo ngemva kwempumela yenhlolisiso le ukuthi uyamemetheka nje abantu bengazi lokuthi balawo kumbe ukuthi basengozini. Ekucubunguleni lokho okwenziwa ngokusebenzelana logatsha lwezempilakahle kulabo abatholakala belofuba phezu kwengxenye ekhulwini i-58% belingazi ukuthi lilawo. Elezimbabwe ngelinye lamazwe ehluleka ukugcwalisa iziqondiso zama-Millennium Development Goals ezeziphathelane lokwehlisa inani labantu elibulawa ngumkhuhlane wofuba i-TB ngengxenye ekhulwini i-50% kusiyafika lonyaka. Ngaphansi kohlelo lolu kwakukhangelelwe ukuthi inani labantu elihlaselwa kanye lelibulawa yi-TB lehle kuqathaniswa lenani lomnyaka ka-1990. Endaweni yokuthi lehle, inhlanganiso ye-International Union Against Tuberculosis and Lung Disease ithi inani leli liyeqonga kanye lenani lalabo abahlaselwa luhlobo lofuba olungelapheki lula. Umqondisi walenhlanganiso eZimbabwe, uMnumzana Christopher Zishiri, utshele intatheli izindaba zenhlanganiso ye-Health Journalists Association of Zimbabwe ukuthi sebeqalise uhlelo besebenzelana logatsha lwezempilakahle lokulwisana lwalomkhuhlane ikakhulu emadolobheni asemingceleni yelizwe iPlumtree le-Piedbridge ngoba izizalwane eziningi zakuleli ezihlala emazweni eSouth Africa leBotswana azitholi imithi ngemfanelo zibuye ngapha ufuba solumemetheka. Okubakhathaza kakhulu uthi ukuthi abantu bayabe behlezi bengazi ukuthi balofuba lona lulokhulu memetheka.
Kulabantu abaningi okwamagama abahleziyo bengazi ukuthi balomkhuhlane wofuba. Phose amachumi ayisithupha ekhulwini ukucubungula okusanda kwenziwa okuveza ukuthi kulabanye abakhwehlelayo emakhaya lemadolobheni kodwa bengakwazi ukuthi kuyini. Abanye bayabe beziphilele bengela okuhluphayo bengatshengiseli lokuthi bangabe belawo.
Uzishiri wengeze esithi udubo kuleli yikuthi umkhuhlane lo we-TB uhamba lengculaza okwenza kube nzima ukuthi bawuqede. I-TB iqakathekile ukuthi ivikelwe ngoba abantu bathelelana lula nje bezihlalele athi kuyingozi kakhulu emphakathini.
Kumele uhulumende kanye labezempilakahle bazikhathaze ngomkhuhlane wofuba ngoba uyingozi emphakathini. Okukhulu okuqakathekileyo ukuthi awuthelelwana njengengculaza kodwa uyabe uzihlalele uphefumula eceleni komuntu olofuba lawe usuhle utholile.
Inhlanganiso lezi sezisebenzelana lokuchapha imingcele i-International Organization for Migration phansi kwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ukulandelela labo abangena elizweni bele-TB. Isakhamuzi uMnumzana Nobhala Ncube uthi lokhu kulandelela kuqakathekile ngoba liqiniso ukuthi abantu abaza bevela ngaphandle kwelizwe bayabe bengatholanga imithi ngendlela, abanye bengela lamaphepha atshengisa ukuthi bebebulawa yini njalo beselatshwa njani. Ukulandelela abagulayo okwakusenziwa uthi lakho akusenziwa emadolobheni amaningi ngenxa yokusilela kwemali, kanti kudala wawukwazi ukuthi nxa umakhelwane ebanje ufuba lonke lizahlolwa ukuthi lumkhuhlane awumemethekanga na. Ethi kwakunceda lokuthi ogulayo ayenathela umuthi esibhedlela.
Izolo bekuthi nxa umuntu ele-TB ebe thiwa ahambe ekliniki zonke insuku ayethatha amaphilisi elanga ngelanga. Kodwa kulezi nsuku ngoba akusenzakala lokhu, umuntu secela engacela amaphilisi enyanga bamnike, lokhu kwenza ukuthi umuntu ecine engasawanathanga ngokomthetho ngoba ngamaphilisi aselawo sesitshe ukuthi kusasa ayizolo ngikhohliwe senza natathu ngelanga elilandelayo. Kukanti uhlelo lolu alufuni okunjalo, ufuna ukuthi umuntu enathe amaphilisi nsuku zonke.
Ekhuluma ngohlupho lwe-TB, uMnumzana Brighton Ndlovu oke waba lalo mkhuhlane uthi udubo olukhona eZimbabwe wesaba okusebantwini ukuya ezibhedlela kuseselesikhathi. Uthi lumkhuhlane usubulale iningi labantu elizweni ikakhulu kulezi nsuku suhlanganele ngculaza ngoba lisesaba ukubhekana lengculaza lanxa imithi ekhona isisenza abantu baziphilele impilo yabo kungela nkinga.
Nqa usiza ukuthi ulama symptoms e-TB ungcono ukuthi uhambe uyetestwa kulesikhathi, ngoba i-TB iyabulala. I-HIV ingcono kule TB. HIV is far much better than TB. I-TB iyabulala. Again, inurwadza TB than HIV.
Umongikazi unkosikazi Beatrice Masange uthi kuqakathekile ukuthi abaphila lengculaza bazinakekele ukuthi bangatholi umkhuhlane wofuba, ngoba kulula ukuthi wenzeke lokhu kibo. Ukuzinakekela, ukudla ngendlela kanye lokunatha imithi ngendlela yikho okuqakathekileyo ukuze umuntu angaphongudelelwa yiyo yonke imikhuhlane.
Njalo ukuzigcina nje umzimba ukuhlala umuntu ehlanzekile, ukudla kuhle, i-positive living siyabe sikhuluma ngemicabango nje kuphela ukuthi uzibone ukuthi kona hayi adle kuhle i-balanced diet. I-balanced diet ayitsho ukudla into ezidulayo, but sikhuluma ngokudla izinto ezakha umzimba ezifanele ezilingeneyo ukwenzela ukuthi impilo yomuntu iqhubekele phambili njalo iqhubeke kuhle. So i-diet le exercise konke lokhu kuyangena uncedise ukuthi khona impilo yakho iqhubekele phambili, lakho sivikele ama-opportunistic infections angaba efuna ukuhlasela umzimba.
Inhlanganiso ye-union le isebenzela emazweni angamashumi amabili lambili abhekane lodubo lwe-TB olukhulu njengeZimbabwe, i-Democratic Republic of Congo le-Uganda. Izigaba zemathebhelelen zakhelane njalo lamazwe e-South Africa leBotswana, lawo athwele nzima ngesifo lesi okwenza kube nzima ukuqeda ukumemetheka kwalumkhuhlane ezigabeni lezi. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Spanda.
Iqembu lenguqu eletriangle yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seCastle Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yeviki lechumi lesikhombisa idlalwe ngempela viki edluleyo. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Triangle lithe ngokunqoba i-LZPC Kariba nge-2-1 ngomgqibelo lakhuphula inani lemiklomelo yalo la kwamashumi amathathu lambili. Iqembu ebelikhokhela phambilini kwemidlalo yangempela viki yelejikeni lihlezi kwindawo yesibili le miklomelo ngamashumi amathathu lanye, njalo lirhwithwe ngele-Triangle ngemva kokuba libe ngutshiki lobhanqa 1-1 leledongo Sawmills ngensonto. Kundawo yesithathu kuhlezi iqembu le-Hawmine lona elinqotshwe nge-2-1 lewange emalahleni ngesonto. Iqembu le-Hawmine lemiklomelo ngamashumi amabili lathoba minwembili, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Dynamo selihlezi kwindawo yesine. Iqembu le-Dynamo selibe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele-Highlanders emagumeni ngesonto. Limpumela ivuselele inkulumo phezu komqeqeshi weqembu le-Highlanders uBangani Mafu, ngoba iBhoso iqale ukuhlohla ngehlandla lakuqala lomdlalo kodwa yavumela iDimbare ukulinganisa imiklomelo kusanda kuqala ihlandla lesibili lomdlalo.
Ngefirst half limileli liyayelelidlala. Second half ikileli bese bekhothiwe phela ngesecond half. Bese bekhothiwe, waye bengawina bekhothiwe.
Kundawo yesihlanu kule qembu le-FC Platinum elinqobele Buffaloes nge-3-0 lakhuphula inani lemiklomelo laba ngamashumi amabili lethoba minembili. Iqembu le-Harare City lihlezi kwindawo yesithupha lile miklomelo ngamashumi amabili lesithupha ngemva kokunqoba elikwenze iqembu elihlezi ngaphansi kwalo ele-Capes United lona ile miklomelo ngamashumi amabili lanhlanu. Kundawo yethoba minembili kule qembu le-Chapungu elile miklomelo ngamashumi amabili lane ngaphansi kwalo kule qembu le-Highlanders elile miklomelo ngamashumi amabili lambili. Iqembu le-Wange lihlezi kwindawo yechumi lile miklomelo elichumi lethoba munemunye. Ngaphansi kweqembu le-Wange kulamaqembu amathathu ale miklomelo elichumi lesithupha, njalo lawa ngagoqela ele-ZPC Kariba, ele-Cholocho kanye lele-Buffaloes. Iqembu le-Flame lihlezi kwindawo yechumi lane lile miklomelo elichumi lane, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Wawa ukuthi ngaphansi kwengalane kule qembu le-Dongo Sawmills elile miklomelo elichumi lambili. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi, siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.